I think kwakuyimbono yakhe akayibona incwadi kwakuyimbono yakhe nje ekhuluma nje uyabona kuyakuyaba lezi ncwadi esibhala phakathi abadala bekhulumisana bebonisana lokhu kalokhuya na ukuthi wabhala esithi kulo muna kumbe hhayi asonto esingathi yinkalakata yindaba kakhulu ebandleni asika yikhangelisisi ngoba incwadi yakhona asika yiboni and then njalo lokuthi wayebhale kwakulani phakathi awukabiswe ebandleni so kusesengu cabangelo nje ukuthi wabhala incwadi asika ngencwadi yokuthi asingayibona sizalinika ama-details ukuthi kungabe kwahamba njani.
Ye kodwa sizwa kuthiwa kuke kwaba lo mhlangano phambilini kokuthi uMangoma abhale incwadi emhlanganweni lo kwakhulunywa lokubana iCongress kumele yenziwe ngomnyaka ozayo.
Ya engikwazi ukuthi yabona kule ndaba yokuthi singavuselela njani ibandla ukuthi ligijime esikhulu. Esikwaziyo ukuthi njengebandla kumbe njengabadala bahlangene baba le strategic planning wethu ekubona ukuthi kambe singayigijimisa yini ye-Congress ukuthi siyiphangisele kumbe simelele ku-2016 no osemthethweni kumbe siyenze masinya kumbe sibele national annual conference esisiba layo kumbe kube lokuyi-conference nje. So loku bahlangene kodwaukuthi bakhulumise ngokuthi kube le leadership rinwana lahayi.
Kodwa baningi yini bona abakhonona ngokuthi asuke esikhundleni sakhe?
Kuba khona kukatswangira esikhundleni akwenzi ukuthi asingeke sathi ukuthi yikwenza iZimbabwe ingaqhubeki phambili. Utswangira ayisuye ukuthilize kanti ayisuye nayo kumayelei. Ukuphuma kwesikhundleni kungabasemasebenzise ku-Congress eka-2016 esemthethweni. Akungakabi zi-conference kusabe ukukhisa nje izifiso zabothemba loko amekhiyele ukuthi kufanele phume esikhundleni. Nakuyi ukuthi abantu kumbe ama-members e-MDC afuna ukutswangira ephume esikhundleni kuzaphuma u-Congress sihlangene sonke sizibone. Kanti nje kukamvansa nje nedukola abanye abafuna izikhundla bezama ukungenangena neyo ukuthi nje abantu bathini kodwa asonto esingathi abantu abaningi basho njalo.